Yey, nantu kudaba ke esiphoka ngalo lamhlanje ukuthi amabandla aphikisayo amaqamqamu njalo afuna ukungena kukhetho kungakalungiswa lokho ngani kuyahlupha okunjengama reforms ukuthi xa abantu bevota kumele benzeni njalo ngavota sokukhulula ama results kumele kwenzeni. Ngamafishane sibili ubona ngani kuyenzakala yini ukuthi amabandla abambane kuyiwa kukhetho lo?
Ngiyayibonga inkulumo yakho baba uDube. Zokuba nzima ngoba amabandla esikhuluma ngawo engamaqamuqamu kakhulu yilawa agijimisa i-agenda yeZimbabwe. Kanti ngakwelinye icele thina njengemthwakazi Republic Party sigijimisa i-agenda ehlukileyo eyokuphuma kwele Zimbabwe. So ke angikholi ukuthi thina singatsho ukuthi singamaqamuqamu. Abangamaqamuqamu yilabo abakhangelele kwezeZimbabwe politiki.
Ye ngiyakuzwa sibili uyakhuluma baba Moyo. So nxa sesikhangela ke uya phambili ubona ngani pho kumele lenzeni ukuze ithi linqobe, ngoba ungangena imthwazi Republic Party, ungena i-MDC Alliance, ungena i-MDCT liyadlelana amavoti la. Izanu nxa iwine nge-5 votes lingaseligeletshulana kunjengamakhasi phela la.
Yebo baba uDube, ngicabanga ukuthi wena la amabandla nje obuwaqambile aseyiziqephu ezifika 3 or more than ngabantu abaqala bebonke babhazukana phakathi. Engijiloyo ukuthi mina i-agenda yabo le yethu itshiyene yikho uthola ukuthi bahlala beqamukana, ngoba abanye bakhona bamotivethwa yimali ayikhona zinhlupho zabantu, kanti abanye bakhona bavumela izanu yabangenela yabahlikiza. Uzananzela ukuthi MDC phose zonke lezo ziqambileyo ekaMonzora eyahenjwa ngu-Emerson Mnangagwa la ekaChamisa, yabona ukuthi bebehenjwa izanu PF. Uzakhumbula ukuthi umgaba uthe esifa evotela uChamisa kwaze kwavela lokuthi uyabasponsa ngemali. So ke engingakutsho ukuthi kwele Zimbabwe akula opposition party because most of them they are being controlled and handled by izanu PF.
Nxa usithi akula opposition party usho ukuthi lana likho phela.
Thina ngizibaleli ku-opposition yeZimbabwe baba uDube, yikho kuthiwa siyimthwakazi. Imthwakazi lilizwe baba, lokho kumele kucace kuwe la kubalaleli.
Ye kodwa technically baba Moyo lokho kuyiZimbabwe akwathi ukuthi sokwadivide kusese kunjalo.
Ye kathi angithi baba la ngaphandle kwalokho kathi engani izaphu lezanu before 1980 independence besilwa lo Smith babezibizwa zaphu standing for Zimbabwe, zanu standing for Zimbabwe. Kambe angithi identity yakho yiyo evezayo ukuthi uyenzani. So ke we cannot disown our identity even singakaphumi eZimbabwe.
Ye mfisa ukuthi ulalele lapha ke ukuthi umafa uthini ngakhona kwesixoxa ngakho sibili umuzwe uzabekelakhe lathi sabe silalele khonapho ukuthi ingabe khuluma esiya ngaphi. Nangu-ke lapha-ke ubaba uMafa uyakhuluma sibili ngokutsho kwakhe abantu abakhuluma ngokuthi iZimbabwe ngamazwe amabili bayazikhulumela ngoba umzilikazi wayindoda eyayithuthukisa ilizwe leZimbabwe hatsho ukuthi wakulo bandlululo. Nangu akumuzwe khonapho.
Ngalunga kwamachobane inkosi uhlanga, ngiyabingelela imele i-MDC Alliance ethungamelwa ngubaba Nelson Chamisa. Into yokuqala mahlabezulu yikuthi thina ifuna ukugxila kakhulu kumbali yeZimbabwe lapho amakhiwa engakabuyi, esingathi i-historical perspective, bese sikhangela njalo ukuthi kanti kwenzakalani khathesi eZimbabwe, current infiltration by ZANU-PF using other political commissions. Okwesithathu, sifuna ukubona amabandla la asephongunyuka njengamakhowa ukuthi vele ahloseni, avela ngaphi, enzani. Bese sikhangela njalo inketo abatshabi esisetshenziswa ngabanye abantu ukuzama ukudivide abantu ekundebeleni, sibe lokhu esisike inguqu zomlomo ukuthi bahloseni konke lokhu ngizakuchaza. Okokwesine, ngifuna ukuthi sikhulume ngokuthi singenzani esingathi i-way forward, njengoba sihlupheka sonke. Abanye sifuna ukuthi sithi sizibuse, abanye sifuna ukubuswa izanu, abanye sisetshenziswa izanu, abanye basetshenziswa izanu ukudivide abantu besintwini bezenza amaqhawe amaNdebele. Yikho-ke sizama funa ukucubungula ukuthi kanjeni umzilikazi yena waye ngumuntu onjani. Mahlabezulu, isizwe sikamthwakazi sikamzikazi uNgwengwe Machobana sasuka eGoli safika ngapha ngama 1836 lapho esahlangana labantu balapha isikhathi esiningi basuka labantu abavela ezansi bahamba bahlangana labanye abantu abenhla baze bayafika ngapha kwelikamambo bafika bahlangana labo basebenza kahle baba ngabantu banye umambo lomzilikazi babe ngabantu banye yikho ke abazange babe ngabantu abahlala behlokozana njalo beqambula umhlambi ngomhlobo umzilikazi simithi ngesikhiwa i-national builder i-national unifier yikho ke ngama-1960s khonapho uNkomo labanye baqalisa njalo ukulandelela khonokho okwathiwa ngumzilikazi nalo Bhengula abazange badivide isizwe seZimbabwe zabambili kumbe zabantathu siyakwazi ukuthi abanye bathi amazwe mabili kule mephu kulo mngele umngele lowo wabhalwa ngubani wafakwa mbani anti wafakwa ngamakhiwa amakhiwa bawufaka umngele lowo besenzela ukuthi baye ngamandebele lamashoni ukuthi badivided bafake umngele bathe sebehlula amashoni ngo-1890 kwenzakalani angithi baphinda beqa umngele babe bazabhikiza inkosi loBhengula yikho kungake wavuma okwenziwa ngamakhiwa umngele usithi ngowamakhiwa wona amakhiwa usithi awathandi yikho ke sibona ngani konke lokhu kuyize umzilikazi kazange ebandlulule abantu ngomhlobo yikho zabona izibongo zethu ziqubene njalo lamasosha kamzilikazi ayevela ngapha emashonalendi ayetrainwa khonaphana empopho ephumula ngamakhosi kamzilikazi yikho ke abantu bonke laba abahamba betshela abantu besithi bafuna ukuqhuma isizwe ngoba abafuni omunye umhlobo yikubheda okuphindiweyo ngenxa yokuthi uNkomo laye kazange vele kulandele lokhu kazange kuvume inkosi umzilikazi lo Bhengula kazange bakuvume bona yinzalo zangaphi uma zizinzalo zikamzilikazi abazuba bamzilikazi abasoze benza into egange kanjalo ke ngisho ukuthi vele bathunywe izanu PF ukuza destabilize EMDC emagebeleni kodwa lokho asoze kube asoze kwenzakale ngitsho mahlabezulu ikuphupha nje
Baba Moyo nantu daba khona
ah ngiyabonga baba uDube kuyadanisa inkulumo ekhulunywa ngubaba ongumuntu omdala ubaba uMagalela actually sile Beitbridge border post eyasayinelwa inkosi loBhengula ngo-1887 sibe le Ramagwebana border post ePlumtree laphana eyasayinelwa nainkosi loBhengula ngo-1888 sibe le Livingstone Zambia eyasayinelwa ngo-1888 again le Stalianda Jameson esekhwekhwe emnyathi ngo-1891 amabhoda layo engiwabaluleyo amathathu ngaphandle kweyemnyathi wonke ayahlonitshwa emhlabeni emazweni omhlaba jikelele ubaba uMagalela njengabanye abantu bempumalanga actually nganjile ukuthi ubaba uMagalela ngizagcina mveza ukuthi uvela ngaphi njengoba yena ezenza omonde better than us ukuthi kibo kuseMount Darwin angeke ngubeke ke namhlanje akala ndlela angasitshela ngayo yena ngobundebele ngoba yena okokuqala akuzwisiseki ukuthi why ezofihla i-identity yakhe ukuthi uvela eMount Darwin abe sefuna ukuzenza indebele. Okwesibili, ku-League of Nations ka-1870 i-Berlin Conference, ngilayo imephu leyo eyibufakazi obugcweleyo esingabufaka edandalazini ukuthi ngo-1870 iMathebelele nje yayivela ikhona ku-League of Nations ku-Berlin Conference ililizwe. Ku-League of Nations yona leyo iMashonaland kasizange sayibona angadinga uMagalela agebhe phansi kumbe ayenzeni ngasozayithole irekhodi yeMashonaland iyi-part of isizwe lesathina yena umzilikazi wabusa isizwe sonke mhlawumbe lamashona ekhona abo babumagalela le MDC ngabantu abangelaqiniso abathethe abantu bemathebelelendi babenza nje iwalkover bacabanga ukuthi ngabantu okumele babuswe yibo bevele eMpumalanga ubaba umagalela kakasitshela ukuthi code triple X abayibhala beyi-MDC besithi bafuna ukutheka over ukubusa imathebelelendi befaka ama-leaders ayo esishoneni ogoqela yena lama-councillors angu-17 afakwe ngu-Nelson Chamisa kobulawayo lo deputy mayor ngo-2018 bekubhale kwaphuma kunjalo lamanye ama-MPs lama-senators atholakala kulikamthwakazi thina kasiphuphi umthwakazi wayelilizwe akusonto singatshona siphikisana ngayo okwesibili ubaba umagalela angasitsheli ngobaba uJoshua Nkomo ubaba uJoshua Nkomo kukhona okuhle akwenzayo akhona amaphutha awenzayo njalo impilo yethu singabantu bakamthwakazi siyimeji ngobaba uJoshua Nkomo ngobaba uJoshua Nkomo wayevele ngakunanzelela ukuthi abantu beMpumalanga bayamthengisa bayamsebenzisa bachokoza umfula ngaye yikho uthola ukuthi lanamhlanje yona iMDC yona leyi lezanu PF bonke bafuna ukusebenzisa ibizo likababa uJoshua Nkomo besithi wayiyinationalist engathandi ukwehlukanisa abantu kodwa kuliqiniso yikuthi bona abantu beMpumalanga babenefitha kakhulu kundlela ubaba uJoshua Nkomo aphatha ngayo umzabalazo ngoba wayecabanga ukuthi la iZimbabwe uzayibusa so ke ubaba umagalela engathi thina njenge-MRP sisetshenziswa izanu boni MDC sebedabukane babazimvava mhlawumbe ezedlula 7 kulibandla eli-1 elilabo less than 25 years ngenxa yokuthi izanu yaba infiltrate yabesebenzisa why engakhuluma iqiniso ubaba umagalela
Yes, siyawuzwa kakhulu ke bambe konapho sizokunye njalo akukhulumayo lapho umafa bambe sibelungayikhatshana nangu lapho
yes, singakhulumela ngalize liphume noma lize litshone kanti siya ngaphe singathi iway forward thina be-MDC okokuqala sithi sifuna ama-electoral reforms sifuna ama-electoral reforms ukuthi ama-CIO aphume wonke kuZimbabwe election commission sifuna abantu abaprofessional iZimbabwe electoral commission ayibe independent izimele mpo hayi othi gumba abaqala abatshaya ifoni besizwa ukuthi umnanga kuthini iconstitution yabaphamandla sifuna njalo ukuthi amabandla ayi-opposition angabindani bodwa ngoba yikudlala lesikhathi thina be-MDC Alliance sibindana lezanu PF ngoba yiyo le bhola makithi ukuthi MDC thila manye amabandla angasezwe ngiwaqambe njenge-MRP abazagcina bephongusola i-MDC Alliance bathi halala lezanu angazi ukuthi babehloseni i-MDC thi yona ayiyaqolotsha isithi ilaba membership ephalamenti konke lokhu sokwenzakala asiyekelenini abantu yibo abazajaja yibo abazakwehlulela iway forward asihambeni kuma-prime kuma-by-election asihambeni kuma-national election abantu yibo abazathini abazakwehlulela lokhu kuhlalokhu sithethisana kupha amandla lamanyukunyuku kuzanu PF izanu PF iyatshotshozela sibili iyathanda ukubona abantu bekhamana bathi ngesikhiwa lapho kuwakhona okulwa khona impala ezimbili utshani buyasuka the two elephants fight kwenzakalani utshani buyahluzulwa yikho ke lapha izanu isibophanisa imisila ngabomo abanye bayaphiwa kwizimota kuthiwa ngokwepholadi abanye baphiwa ngama-allowance baphiwa ngamaimali ekuthiwa i-parliamentary political finance act hhayi sebebona ngani sebebusa thina sisenandaba kakhulu lama-parliamentary seats yebo ye alungile ngoba sifuna ukuthi labo asiwine nge-three quarters sikhona ukuza kuswelakala i-impeachment into kathe sesifuna ukuthi siye ku-state house siyebusa kwenzela ukuthi abantu bazize umsebenzi bazuze imithi bavuzuze imfundo bazuze ukuhlala kahle bakholise amalungelo ayinqaba kube lokuthula hhayi hlala abantu bethethisana ngemhlobo bethethisana ekungani singabantu esingahlali ndawonye. Asibonenini amanye amazwe e-Afrika noma bebaningi e-South Africa bayahloniphana kulamaZulu, kulamaPedi, kulabantu abaningi amaVenda. Lapha nje sesiphonga kuba ngabantu abalemhawu ngoba sesibonile ukuthi vele abanye vele soze senze lutho. So kufanele labafazi lomfazi lowana kaSolomon owathi hayi umntwana lo ngwani ngwani. Inkosi yathi sithini siqume phakathi omnye wathi ye qumanini qumanini omnye wathi hayi kadini laba abantu sebenyampa inhliziyo ngejelasi befuna ukuthi sonke sifanane ngenxa yokuthi vela abalabantu mahlabezulu siyabonga sithi thina sifuna i-genuine dialogue asifuni ukubindana lamanye ama-political parties ngoba labo bayahlupheka kodwa laba bathengwa izanu PF asoze sibayekele basihlale emakhanda kungani lani lincedise lapha elikhona likhankase liye voter liye register lihlabe i-COVID kwenzela ukuthi u-2023 hayi ijaha liyangena.
Kunjalo Moyo, uyamuzwa lapho uyakhuluma posi lakho baba Moyo nantoke udaba Moyo. Ye
baba uDube labalaleli ngiyabonga. Ubaba uMagaleli ukhuluma ngama-electoral reforms abehluleka ukuwalungisa ngesikhathi sika-2008 besiya ku-13 beseselama-members of parliament amaningi kwabalibala lo Morgan Tsvangirai sebekholisa ukuba ku-government of national unity. UMorgan Tsvangirai waze wakhuluma ukuthi kumnandi ukwenza ama-meeting noRobert Mugabe, le tiye abayinatha every Monday imnandi kakhulu. Waze watsho ukuthi yena ayi iZimbabwe bengeke wakwanisa ukuyibusa eyedwa yena uMorgan Tsvangirai ezikhulumela esekholisa itiye ye-State House. Kathesi MDC Alliance ile-less than 2/3 majority ePhalamende, okuyinto ezoba nzima ukuthi ama-electoral reform la abakhuluma ngayo bawa-implemente ngoba kathesi sebekhonkotha bephandle more than kuqala beseselama number phose aye phose elingane lezanu PF. Uzokhumbula ukuthi ngaleso sikhathi i-MDC kababa uWelshman Ncube la yayilama sitha angafika 10 ePhalamende, okwakungenza ukuthi MDC yayikhokhelwa nguTsvangirai la yayikhokhelwa nguMtambara nxa zazingavumelana mhlawumbe zazingaba lelizwe elalingayenza ukuthi ama-reforms lawa abe khona. Kodwa ke bakhetha ukulibala sebenambitha khona ngale ku-government of national unity. Kanti ke ngo-2017 futhi sibonile ngekhulu yamasotsha befaka uMnangagwa. UTsvangirai wayegula ese-South Africa lele mbhedeni. Sambona evuka egijima esiye eZimbabwe esiya congratulate uMgabe sebebelieve abona iMDC yona le labochamisa babekhona opposition yonke yayikona national sports besithi Emerson Mnangagwa i new dispensation. Sazibuza thina abanye ukuthi kathi uTsvangirai labo Magalela bona laba labochamisa nxa besiya congratulate uEmerson Mnangagwa ongumbulali owabulala abantu bakithi ngombhuqazwe besithi new dispensation baya understand yini na ukuthi basese yi-opposition eZimbabwe. Lizakhumbula ukuthi uMorgan Tsvangirai esagula futhi uke waphiwa imali engange-$60,000 yokuyayelatshwa libandla lezanu PF. Sazibuza thina abanye abantu ukuthi kambe uMorgan Tsvangirai uba lesikhathi ayeyamukela khona imali yesitha, kuthiwe izamncedisa. Ngengakuveza phambilini ukuthi uNelson Chamisa ube le contract loRobert Mugabe ngoba uRobert Mugabe ube le company yochago okuthiwa iGushungu Dairy. Le company yiyo ekade ithwalelwa nguNelson Chamisa uchwago ngamatruck akhe. Ngase ngizibuza umbuzo engingawuphendula ukuthi uRobert Mugabe loNelson Chamisa nqabe yi-opposition eZimbabwe bengasomabandla ndawonye, uMugabe ufanda njani uNelson Chamisa imali yokuthi amkhuphe esikhundleni? Yonke le imbuzo obaba uMagalela Mafa abangeke bamphendule ngoba beyi-replica yezanu PF. Indaba yama-reform kathule ngayo ubaba uMagalela, indaba yokuthi bona bazofisa ukubambana lamanye amabandla, wapha amabandla ngoba i-MDC special eMathebeleland abantu bayiphile intambo yokuthi izibophele for iminyaka engu-21 batshengisa ukuthi kuyini abakuphathela imathebeleleni. Kodwa sibonile ngo-2018 besifakela amashona ngu-17 njoba ngikhunshilo. Sibonile futhi lakathesi besiba lama-vice president amathathu. Kusitsho ukuthi kulamashona ngu-2 angu-vice, le ndebeleli-1 lo Chamisa ngu-president. Sababona besiye eZambia uChamisa lo Tenda Ibithi. Sazibuza ukuthi nxa uChamisa ele agenda yamaNdebele, why khona le Zambia engahambanga lo mawelishi njengo-deputy? Kukhanya ukuthi hayi kule inclusivity amaNdebele baya embrace, but sibabone behamba bodwa. UChamisa izolo ku-Twitter ukhiphe abantu etshengisela ama-leaders ayekhona ngo-8 etshengisela ukuthi baleminyaka emingaki, oJoyce Mjuru, Rex Nongo, Mgabo, Mnangagwa, bonke abesishoneni. Wehluleka nje lokuqamba iNdebeleli-1 ubaba uJoshua Nkomo lobuThenjwele Sabe lobubani ukuveza ukuthi lawo ngama-leaders ngo-8 ayephila, kanti iminyaka yabo yona waye engabonanga kufanele ukuthi ayidinge ayifake lapha. Ngendaba yokuthi uChamisa ugijimisa i-politics yabo njengamashona, ngakubonanga kufanele ukuthi atshengisele ama-leaders esiNdebeleni ukuthi ngo-8 kambe unaye enganani iZimbabwe ithathu zibuse. Ngiyabonga.
Ye, kodwa ke nxa sikhangela sibile kuya phambili, ubona ngani kumele kwenziweni babumoya?
Hayi, solution ilula babudube. Idonki ubabhemi lenkomo awukwazi ukuba bopha ndawonye, uyatshona ungalimanga. Sizamile thina njengabantu besiNdebeleni kusukisela ngo-1980 besibulala amashona ngegugurawundi, ukwasayini accord ubaba uNkomo wayenza sathi thina yi-surrender arrangement or document besayina i-87 accord. Sasebenza savunga ukuba ngo-deputy beMpumalanga, i-MDC ithe iqala, liyakwazi ukuthi ubaba uGibson Sibanda kwakumele ebe yi-president. Bala bathi amashona amaningi eZimbabwe kasoze votele iNdebele, wadethi ubaba uGibson Sibanda wamdeputiza, uMorgan Tsvangirai. Kwezomtambara badede owelshman labo Gibson bamdeputize uMtambara. Kwezosimba Makoni lekusile Mabambo uthi baba uDabengo wasebenza nzima emsebenzela. Kutheke nxa sokutshaywa ikhuu sokumele uMphoko angene ngoba nguye wayi authentic lead. UMnangagwa sekhithiwe, uMgabe sefakwe under house arrest, bamgijimisa uMphoko. Kuthe sokumele kuthathe uMakhuphe over, uTsvangirai sefile, uNelson Chamisa labo Magalela mafa, bagijimisa uThokozani Khuphe, bambiza i-dissident baphosa bamtshisela endlini eBuyera. Kutshoni lokho? Kutsho ukuthi amaNdebele eZimbabwe aphethwe njengama second class citizens abangelakwenza ukuthi bathathe i-political leadership, osokugoqela ukuthi lasebholeni langakuyiphi indlela, kumbe kusemachurchi makungama-association aweZimbabwe, iNdebele liyahlala lingu-deputy. Isolution njengoba ubuza babudube yikuthi thina labantu bemashonaland singamazwe amabili, kusamele sehlukaniswe. Labana bazimele bodwa, lathi sizimele sodwa. Amanamba zala ndaba, thina siyimathebeleni sodwa. Kungela ndaba lokuthi basibulala ngombhuqazwe. I-population ethi yedlula 6 million. Ungakhangela oBotswana balabo 2.5 million, balilizwe. ISwaziland ile 1.1 million, balilizwe. Kanti ke thina sililizwe elikhulu kakhulu esingadingi ukubanjaniswa le Mashonaland.
Ye, ubambe konapho-ke sizwe ukuthi uMagalela uthini. Uya phambili kulapha-ke sizwe ukuthi ukhulume sithi.
I-MDCT ibandla likabani? I-MDCT namhlanje sebephongufaka MDC Tsvangirai. Ye, ubaba uTsvangirai wasebenza waze wakhothama, rest in peace. Kodwa phela likwazi ukuthi i-MDCT sathungamelwa ngumama uDr. Khuphe, yenza i-Congress. I-MDC Alliance ithungamelwa ngubaba u-Advocate Chamisa, yenza i-Congress. Kwabe lama-parallel structures. Kwahanjwa ku-2018 general election singabantu esincinciselayo sithi i-computation. Kwase kubuya i-interference ngezanu, sihambe ya-capture i-court ngoba ubaba uChamisa wayenqabile ukuthi engene ku-useless negotiations or dialogue okuthiwa i-Pollard. I-Pollard yinto yezanu, abantu bonke abahlangana ku-Pollard ngabantu bezobuhlungu bedliwe ngubaba uChamisa bahle bathi ngcono bayehlangana kwenzela ukuthi bamgwenxe ngo-2023 ngokusweleka kwenhlanhla asebengena bexotsha ama-MP bexotsha ama-councillor bebona ngani bazaba lobubelo kanti hayi bo lapho kunekethesela khona i-MDC sithandwa ngabantu bonke yikho abantu bonke bathi ijaha kalingene akusenalutho abaza kwenza ngoba i-MDC alliance sibanje sisingeyabantu sikhamba labantu ngoba si-citizen conventions for change kuthi kuthi abantu bona abaziguqulele i-political terrain yabo ngitsho la kuma-primary elections lonyaka amnyaka ozasho zesibe lawo abantu bazazikhethela kodwa omonzora lamanye ama-puppets ezanu-PF lokhu bebambe ngesidukwini sikezani sebesithi bona besa abasafuna ama-elections abe khona ngoba bona bangena nge-back door lokhu inkomo ingazali umuntu yikho abantu bezimbabwe babuhlungu ngoba sebebonile ukuthi abanye abantu bangake imarathoni babesengene ukuyangena ku-state house yinto ekuthi ayi-100 meters isprint kanti yona imarathoni usmith lo mzorewa lo sithole lo ndabaningi sithole lochirawo ngo-1979 yenza internal settlement yagcina sokuthiwa zimbabwe rhodesia bathengisa yakwazi usithole ngiwaqala ukulida i-liberation struggle ekuzapho ekuzayo umzorewa wakhampena kakhulu athina nabanye sisema-detentions abanye baku-prisons egona kudinga abanye basezambia kodwa abafana bahle njabo izinto abafana ngithi ama-guerrillas bahle bamhlanza ngoba wasethengisile ngesikhiwa sithi history repeats itself okwe-MDCT sikhuluma ngakho nje ngoba abantu bafuna bezwe ayisiyo party yabantu iparty yezani kuphela wonke umuntu okupholad ngowezani kuphela ureferee ngumnangagwa uplayer ngumnangagwa ulinesman ngumnangagwa yikho-ke lekungamadiwane emahlabezulu kuyayangiswa njalo kusitshengisa ukuthi abantu uma sebephelwe ngumphako bangadla abadwababo mahlabezulu thina sifuna ukucindezela siyayifuna i-negotiations siyayifuna ingxoxo yama-political parties e-genuine hhayi ezarefulwa ngumnangagwa la e-interested lokhu yinqwala kuyazila sidingake kwenzakali idonki ingazali umuntu bonke laba sebephiwe izimali kwelibona ama-political parties amaningi sephonge ukuba khona sebekhangela izimota abahugwa ngazo bafuna izimota abafuna ukuhlala kahle ezimbabwe yikho sithi ingqobe ikini mahlabezulu thina sifuna ukuthethisa abantu sisebenza kuhle labantu kodwa asisoze sithule uma abantu besithi thina sifana nalezanu pf izandla zethu azilagazi izanu yabhidlisa abantu nge-genocide ka-1983-1987 yikho mahlabezulu hlalani likwazi lokuthi MDC i-MDC alliance ifuna ingxoxo genuine ones hayi khona amandla wanila
moyo nantutabo
yebo baba uDube labalaleli inyezwa ubaba uMagalela ukhuluma kakhulu ngemvemve zabo kumbe ngithi intshaka zabo beyi-MDC of which mina angeke mphawule kakhulu lokho angithi bonke bezintshaka benje bonke bebethengisa kuzanu PF akakasitshela ubaba uMagalela nitshile ukuthi uMgabe ubesehamba loChamisa kulande ama-elections laphana and sithela nxa sokufe uRobert Mgabe sabona uTendai Biti loNelson Chamisa besiyakhulumisa umfazi kaMgabe uGrace besithi uMgabe wayeyi-pan-africanist he was a true revolutionary he was a true leader ngasengizibuza ukuthi amadoda la amabili futhi bonke ngamaloya by profession ma bezathi uRobert Mgabe owabulala abantu bakithi kangaka abedlula 40,000 kwathi abangu 100,000 baba displaced up to this day abazakali ukuthi bangaphi uqale nini uba yi-pan-africanist kutsho ukuthi kuTendai Biti loNelson Chamisa uMgabe kwakuqondile ukuthi abulala abantu bakithi ngombhuqazwe ngoba ungeke uselebrate impilo kaMgabe usiyagcina ngo 79 usiya ku 80 iZimbabwe ithathe uzibuse bese usithi ngo 83 kusiya ku 87 ngegenocide uthule ungasakhulumi ngomgabe but nxa uyiselebrate impilo yakho siyakhala kumuli yakhe sebhubhile usithi uyipan africanist utsho ukuthi ukubulala kwakhe amandebele ayedlula 40,000 kutshiselwa abantu imizi kumisi development emathebeleland umgabe kumenza abe yipan africanist yikho ngisithi mina ibandla le-MDC asobandla ongalithatha serious nxa ungumuntu oqojulileyo kwezepolitika libandla njengalo iZANU PF eyahlanyelwa yiBritain khona lemuva kusiyafika ku-80 ngoba siyakwazi ukuthi ukubusa kwamgabe ngo-1980 kwaba yi-arrangement yeBritain uMargaret Thatcher esitsho ukuthi lo ozawina kayisuye ozabusa siyakwazi ukuthi yibo iBritain abahendla umgabe ngemva kokuba abuza lo Joshua Nkomo ukuthi ama-ideologies abo yikuyini umgabe wathi ufuna ukubusa kuphela unkomo wathi ufuna umhlabathi amakhiwa asebona ukuthi unkomo uzabahlupha bakhetha okukhona ivalo Robert Mgabe siyakwazi ukuthi iBritain sidinekile ngezanu PF yiyo eyafoma iMDC yabanika ifunding yonke iBritain kayikazi funde any organization yasemathebeleland political yikuthola ukuthi lanxa isifunda i-MDC ifunda uMorgan Tsvangirai so thina masikhangele njengemthwakazi Republic Party akulanto esimangalisayo nge-MDC akulanto esimangalisayo ngezanu PF ngoba la mabandla omabili abanga ama-masters awo o-queen khona ngale eBritain yikuzathola ukuthi imthwakazi Republic Party ime egcekeni ime eqinisweni ebiza ifocholo ifocholo ayengeke ichi ukuthi ifocholo lihloka ngalawo magama ngiyabonisa ukuthi hayi abakhulume iMDC whether bangu 7 kumbe bangu 10 inhlanganiso zabo bonke basetshenziswa iZANU PF bonke bakontrola eBritain thina njengemthwakazi Republic Party esesibuye lakho yifinal solution yokuzokhulula abantu bakithi ngiyabonga
ye umuzwe futhi lapha ke isizwe ukuthi uthini esiyaphambili umdala umafa nangu lapha
ye ngikhulumile imbele lizaphendula ndizondile kodwa liqiniso kanti khathesi eZimbabwe kuyini okuhluphayo eZimbabwe into ehluphayo yiZANU iZANU lokho yadalwayo ngo-1963 ayizange libe libandla ekuthiwa yi-Civic Party yaba yikhum political party, half politicians, half military. Yikho ke khathesi iZANU 2017 lapho bachaya khona ikhu sebebona ukuthi abafakwanga ngabantu bafakwa ngamasosha sebesenza imicimbi eminingi uhamba bevuselela amangcwaba amanye ama-political parties behamba bekhangela ukuthi i-MDC lamanye ama-progressive organizations bale-stronghold ingaphi sebengena khona ngale bazenze ngani bona babindana leZANU kanti vele bona bafunzwa iZANU ebusuku lemini ukuthi kabasebenze begadalala eMandebeleni leMidlands besebenzisa futhi igukura wundi yinto esimangalisayo ukuthi abantu bengadingi i-political mileage ngegazi labatwabethu ngegazi likabatwana bakamambo lomzilikazi ngoba abantu laba babulawa iZANU namhla izihlobo zabo lokhu ezikhala uzababona ngezikhathi sezikufika ama-election abantu abanjalo sebekhuluma kakhulu ngegugurawundi bezama ukuwipha ama-motions kwenzela ukuthi abantu bazondane thina sithi igugurawundi sizayisebenza njalo siziphumelele kodwa asoze sisebenzise igazi labantu njalo sikhuluma ngenketa abajalo uzabona ukuthi kuZANU PF naku-PF zabo kwakuvele kulamandebele lamashona zonke i-political parties. Yikho ke asisoleni iZANU ukuthi iZANU yiyo eyabulala abantu. iZANU eyayilidwa nguSithole yasithathwa nguMgabe ngo-1983-1987 ngumnankagwa loMgabe loSekaramayi labanye abalakho bebephila onkala, obhanana, ombedzi, henodube. Bonke laba bantu babekuzana yikho ke ngokucatha ngomuntu esokhanya ngani abantu laba babulawa ngamatshona amachona amaningi ayevele supporta izaphu i-Central Committee yekankomo PF zaphu lwaolosinamano labo khenetimano labantu abaningi yikho-ke thina asinanzeleleni namhlanje ukuthi sesingenelwe izano sikhangele ukuthi emathebeleleni south mathebeleleni north emathebeleleni ubulawayo egwelo bakhulumisa indebele sesisiyachaphaza abantu ngento engasoze vele ibe khona uma salwisana le-racism kasimithi sathi sayiqeda du kungani khathesi sesivusa inketho abachabi kungani ezimbabwe singabantu esingayanga ngitsho lesikolo esingazange siye church umuntu ngumuntu asikhetheni abantu ngezenzo zabo lokwenza kwabo hhayi ukuthi lo ngumshtonga lo ngumtshona lo ngumndebele lo ngumsuthu lo ngumvenda singabantu banye khonaphana kobulawayo asikhetheni abantu esibona ukuthi bangafeza i-change yikho-ke mahlaba ezulu siqapheleni ama-political party asekhukhumala njengedlamelo ngani bazabhewula imota bona baphinde bepatyazwe lokhu yikuzama nje ukuthi bona bazingenele bazuze ukudla
nanso-ke baba uyazizwela la ngena khona
Angihleki ngiyazisa baba uDube. Ubaba Magalela uthi kumele sibe kwazi ukuthi iproblem yeZimbabwe kuyini. Ngicabanga ukuthi kayazi iproblem yeZimbabwe from 1980. Iproblem yeZimbabwe ishona hegemony, oshona dominance, oshona supremacy over amaNdebele. Umagalela ayehluleka ukunanzelela ukuthi iparty yakhe MDC leZANU-PF azihlukananga. Ngoba bonke bengamashona bafuna ukuba superior over amaNdebele. Yikho ke okwaliwa yimthwakazi Republic Party namhlanje ukuthi na asithi ma second class citizens ezweni labo khokho bethu. Ngiyamangala nxa yikho ebala ngomambo lomzilikazi ngoba bona abantu ababalayo ngamakhosi kumbe zinkokheli ebezikhona kwelika mthwakazi. Kanti nxa esithi iZimbabwe ibambene iyi-1 ngale emashonaland ibapha abakhokheli abavezayo angabaqondanisa lo mambo lomzilikazi. Kanti ngakwesibili siyakwazi ukuthi imbali yemashonaland ithi uSekuru Kagubi lombuyanehanda babe equal to inkosi loBhengula okungamanga ngoba bobabili babevele bengama-spirit mediums. So-ke ngalawo mazwi kukhanya ukuthi ubaba uMagalela mafa i-history yeZimbabwe kayazi. Ngicabanga ukuthi laye wabala kumbe wafunda leli bhuku elibhaliswa abantwana bethu ezikolo zeZimbabwe okuthiwa People Making History whereby amashona kuze kube namhlanje basayenza i-history yabo ngoba izolo kabayenzanga. Ukhuluma ngezaphu ihlangene imhlobo yonke kulabo Joseph Msika, omnodawafa, ojirira, onzira masanga, nabo bonke oChinamano. Laba bantu mina ngeke ngibabale ukuthi balida lo nkomo ngoba ngesikhathi umbhuqazwe usichaya obaba uMsika behlala eGumtree kobulawayo ubaba uNkomo kuthuba lekegqoka isigqoko obaba uMsika kabazange bagijinyiswa abazange babotshwa odabengwa bayabotshwa lolu Count Masuku bebotshela into abangayenzanga bechajwa nge-treason charge. Izaphi labo Ambrose Mtiniri okuzanu lanamhlanje wonke la malidazi ayengamashona ekuzipra lakuzaphu kazange athintwe ngombhuqazwe kwagijinyiswa amalidazi ayelobuNdebele phakathi. So ke ubaba uMagalela mafa engazami ukudistorta i-history ngihlala ngitshela abantu ukuthi wona la amashona ayelobaba uNkomo kuzaphu emini babesiba lo nkomo ebusuku bagijime bayethengisa kuRobert Mgabe ukuthi uNkomo uplana lokhu lalokhu lalokhu yikho uNkomo kwaba nzima ukuthi akhokhele. Uyakhuluma ngekhuu ka-2017 kathi uMagalela mafa le-MDC baze nini ukuthi ikhuu ngo-2017 ukuthi uMnangagwa utshaya ikhuu lamasosha njengoba nijhile ukuthi uMorgan Tsvangirai abonelson Chamisa abo Professor Arthur Gusen Mtambara sababona eNational Sports Stadium bejabule kakhulu ukuthi umgabe sephumile sokungena eNew Dispensation engu Emerson Mnangagwa. Sobona babona nini ukuthi ikhu ngoba nqa ngesikhali lesiyana babevala amehlo besiya celebrate uMnangagwa engena bebengenisa omunye uDave owedlula uRobert Mgabe asebengikhona bembona namuhla. Kuyakhanya ukuthi uMagalela Mafa leMDC yakhe badlala ngabantu abakabi siriyasi ngoba ngikhona bekhuluma ngekhu namhlanje. Thina sayibona ngo-2017 ukuthi ikhu ukukhipha umgabe esikhundleni ufake uMnangagwa kufana lokukhupha inyoka enkulu ufake umntwana wayo. Ingakhula la inyoka le encane iza kuluma ngoba inyoka vele ayimthandi umuntu.
Ye, nxa singavala-ke khona manje njengoba ke isikhathi sethu sidliwe ngumangoye amafitshane khonapho kutsho ukuthi ye kusukela lamhlanje kusiyafika ukhetho lwa-2023 kuyabe sekulama-reforms yini khona kuguqula indlela ukhetho lwenziwa ngawo ngalo njalo lokuthi lingena ngaliphi ukhetho kungela ama-reforms ona lawo amafitshane zibe.
Ngiyabonga babuDube, thina okukhulu esikwenzayo engifuna abalaleli bebekwazi sikuzinga le-political education sifundisa abantu bakithi ngokuqakatheka kokuvota bekhetha inkokheli zabo. Ubaba uMagalela okunye akukhohliweyo engifuna ukuhighlighta babuDube ukuthi i-MDC kudala ikhona ilama-MPs ilama-councillors kayikameli abantu bemathebeland ngendaba zokuthathelwa kwabo imisebenzi ukufundiswa kwabantwana bethu ngamashona amanense siba ngamashona amapoyisa siba ngamashona amasivu sebenze ngamashona. Thina sifundisa abantu bakithi ukuthi emathebeland sifuna i-political power esingalayo eyasilahlekela ngo-1987 ubaba uJoshua Nkomo esiyaginywa yi-ZANU-PF. Yikho-ke kusamele abantu bakithi kuqakatheke ukuthi kumele babekwazi ukuthi kathi nxa besiyafaka uca emuntwini besiyavota bavotelani ngoba ukuvotela i-ZANU-PF le-MDC yikuvotela indubo kwelikamthwakazi, kuvotelwa ukuthathelwa umnotho, yikuvotela ukuthathela umhlabathi, kuvotelwa ukubulawela kwe-culture, yikuvotelwa ukuthi ubuzwe bethu budilike. Soke thina sithi hayi ama-reforms akhona ngo-2023 loba kawakho thina sazama indlela yonke. Yikho uzathola ukuthi i-MRP ithatha i-radical stance yokutshengisela ukuthi i-ZANU-PF lamasosha ayo lama-CIO ayo lamapoyisa abo kasibe sabi. Thina sifuna ukukhulula abantu bakithi whether kulama-reforms kumbe akulama-reforms. Yikho sithi thina iMthwakazi Republic Party is not just an ordinary political party but it's a revolutionary party ezimeleyo ukuemele ukuveza amaqiniso wonke ebantwini bakamthwakazi lasemhlabeni wonke jikelele.
Ye emoyo baba siyabonga kakhulu ke sithathele lithuba ukuthi sibonge ubaba umqondisi moyo yokubandla leMthwakazi Republic Party muye olikokelayo. Sithathe njalo lithuba ukuthi sibonge umnumzana Felix Magalela Mafa ukubandla leMDC Alliance umsekeli wesikhulumeli sebandla leli.